ngiyonga boda boda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangana sibili nabe ZANU-PF befaka ama posters abo, ngabona be Triple C nabo befaka ama posters abo, ngabona lalabo abakhokhela kumama uValeria sinqa ngaphambanisanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa. Thina njenge ZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba Muhadi lo chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Mbofu bonke beforma ipresidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sabe yedwa, ngoba thina njenge ZANU-PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokhu abakuthi yi-free and fair. Ngakho asifuni ukuphanjaniswa ngudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu. Kodwa sesibabonele amalunga a-Triple C bayalwa bodwa. Sathethi kule video ekhona e-circulatory ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni lobhuti wethu u-Ostalos bonke bengamalunga awe-Triple C kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa, kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana. So nxa even sokushiswana lama-billboards kukhitshwa lani bengafuni ubana beqhombele kithi thina ngapha iZANU-PF. Asikho khona ngale thina ngoba abantu abona abathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba nezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manengi ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-Triple C labanye abantu. Ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzi se-chickenini ngiyabona kwakusekechegudu nxa ngaphambanisi esadabula ama-posters ethu senza loku naloku kwathathunywa ngumanager kuningi engingakuqamba khonapha kobulawayo. Ama-posters ethu ahlala edatshuliwe njalo nje siyakubika khonokho emapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singenabufakazi lobuntu kuba nzima. Kanti engikhuluma so ingatsha zethu ze-security ku-ZANU-PF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapholisa masinyane kwenzele khona ukuthi ayi-application ukwenzela ukubana ku-approve ngoba amapholisa kabalani lokuthi iZANU-PF kumbe i-Triple C kumbe i-ZAP kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho. Lathi sinje sile more than 90 cases where sesihluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenzanga ama-procedures ngendlela efaneleyo.